Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umsebenzi wonke okhona okukhokhelwa lugwalo oluthiwa i-reunification agreement of the movement for democratic change formation. Ugwalo lolu lumumethele ukuthi umsebenzi lowo uzaphathwa njani.
Kusungulwa ibandla elitsha elibizwa ngokuthi United Movement for Democratic Change elibunjwa ngomanyana kwebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshime Ncube lele renewal team elibikwa likhokhelwa umnumzana Tendai Biti.
Mbona lokhu kuzakwenza ukuthi ngesikhathi kusiywa ku-Congress abe engasela amandla njalo nxa ukuthi angabuyela afakwe ku-Congress okungaba licebo elihle kakhulu nxa umgabe engakwenza lokhu ukuthi amphendukise ku-cabinet.
Idale leZANU-PF Politburo liyahlangana sikhuluma nje lihlaziya okuchiyeneyo okugoqela okuguqulwa kwesisekelo saleli bandla okuzanika uMongameli Mgabe amandla okukhetha abasekeli bakhe bobabili kanye lomgcinisihlalo webandla.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zisola impi yamazwi ebakhona phakathi kwabesifazana bethengi besetshenziswa ngabesilisa njengalokho okwenzakala kubandla leZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshime Ncube le-MDC Renewal asebambene abumba ibandla linye elibizwa ngokuthi yi-United Movement for Democratic Change. Abakhokheli bamacele omabili bazise ngenyathelo leli namhla emhlanganweni abawenzele eHarare lapho abasayinelane khona isivumelwano esizalandelwa ukubambanisa ingatsha zamacele omabili ngaphambilini komhlangano wokukhetha abakhokheli bebandla leli ngomnyaka ozayo. Abasayine isivumelwano lesi ngomkhokheli we-MDC umnumzana Weshime Ncube ngokwakhe lo mkhokheli we-Renewal unkosikazi Sekai Holland. Sixhume isiphathamandla saleli bandla sebandla elitsha leli obeyisikhulumeli se-MDC kaNcube umnumzana Nhlanhla Dube.
Ahlangeneke amabandla omabili kulamaqula akade efinyelela ku-5,000 abantu. Okade kusenzakala-ke ukuthi ugwalo ekade siphatheke ngalo sisenza inkulumo ezokuthi sihlanganise amabandla la omabili abe libandla elilodwa sisayinwe-ke ukuze lube yilo ugwalo oluqala umsebenzi lokuqondisa umsebenzi wokuhlanganisa amabandla la omabili ukuze sisebenzele ukuthi siyofika e-Congress esizakwenza-ke ukukhetha ubukhokheli bebandla elizaphuma lilibandla elilodwa. Kusukisela namhla-ke ntungameli umsebenzi wonke okhona ukhokhelwa lugwalo oluthiwa i-reunification agreement of the movement for democratic change formation. Ugwalo lolu lumumetheke ukuthi umsebenzi lowo uzaphathwa njani lokuthi sizathatha apha amanyathelo ukwenzela ukuthi size siyofika ku-Congress ezasikhethela-ke ubukhokheli obuzakhokhela leli bandla.
Kuyini likuthembisa uZulu babadube kanye labalandeli bamabandla omabili?
Esikuthembisa uZulu ibuqotho bompolitiki. Ubuqotho bompolitiki osobulahlekile eZimbabwe. Sikonqosela kakhulu ukuthi thina inkulumo yokuphatha kuhle abantu, yokuphatha kuhle umsebenzi kaZulu, ayisingxoxo kuphela. Ayisiyonto esifisa ukuthi siyikhulume ngoba sidinga usekelo lwabantu ekhethweni. Kodwa inkulumo esiyikhulumayo sisitsho amanyathela esibona engani aqakathekile ukuthi siwathathe ukuthi sifike ekutheni iZimbabwe ithole ukukhululeka emnothweni, ithole ukukhululeka ekuhlaleni behle okugcweleyo.
Umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli sebandla le-United MDC.